Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
This injustice of sanctions on our nation, our people, and on our economy cannot continue. Enough is enough. Remove them. Remove these sanctions now.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo.
So ungakhala ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezitrijini. Yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandle kwelizwe ngabayithembi le hulumende khona ekho bengazuzobakwanisa babisa imali zabo lapho abazothuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Egwanda abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima ubudalwa izijeziso zomnotho lezi. Kuwoza Friday kuliviki sixoxa lejaha elisakhulayo Bright Moyo odume ngegama lokuthi Bry ecula umdumo we-dance hall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ngameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo. Utsho lokho embuthanweni wengcosana yabasekeli bezanu-PF abaze emkhosini owenzelwe enkundleni ye-National Sports Stadium abathwalelwe ngamabhasi bevela ezigabeni ezehlukeneyo. Ukusenjalo abasekeli bezanu-PF kobulawayo babambene labanye babo ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe bafola besiya enkundleni ye-White City betshengisela besithi zesule izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubale amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa okumelana lezijeziso lezi ethi zenza babuse nzima.
Umongameli ubebonisa abantu nge-practical things ezi-affectekileyo amakampani aphakathi kodubo ngenxa yama-sanctions ende lobuhlungu esiphakathi kwabo njengelizwe mntanami.
Elinye njalo ilunga leZANU-PF Politburo, umnumzana Absalom Sikhosana uthi vele lakudala abamhlophe babelocuku ebantwini abamnyama bebenza izigqili.
Into yona leyo ukuthi akumangalisa amakhiwa wasiqandi. Bafisa ukuthi ngasiyafa siphele basale bona ukuze bazohlala emazweni ethu.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi umongameli Emerson Tambo Mnangagwa usenga ezimithiyo ngezijeziso zomnotho.
Umnangagwa leZANU-PF babhizi baqamba amanga ngendaba yama-sanctions angekhoyo. Lokhu bekwenza ukuze bevale ukwehluleka kwabo abasekusegcekeni sokukhanya konke umuntu uthi ezibonele since 2017 ngoNovemba.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi ukutshengisela kwabantu lamuhla yikuchitha isikhathi lokudlalisa imali yesizwe.
Alukana vele ukuchitha isikhathi lemali imali kaZulu. Into ekhona ukuthi abantu beMathebeleland vele yibo abakuma sanction ngakhayela empilo kutshengiswe sobala ukuthi abantu abanika imisebenzi bavela phandle kwendawo yethu ngabantu esingabaziyo abantwana bethu beswela izindawo zokufunda.
Namhlanje ilizwe belilekhefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF ngamazwe athuthukileyo esola umbuso oseZimbabwe wocuku ongalandeli intando kaZulu usephula amalungelo oluntu lokunye okuningi okumele kuguqulwe andubana zesulwe. Ngemva kokufola, abantu bathole njalo ithuba lokubukela umdlalo webhola phakathi kwe-Arnela ne-Cars Mine. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, eGwanda abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho ezetheswa amanye amalunga ibandla leZANU-PF. Iningi labakade besenkundleni yePhelandaba Stadium bekungabafundi. Abalutshwana abakade bekhona bathe amazwe angentshonalanga kumele esule izijeziso lezi ukuze kube le ntuthuko eZimbabwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Laloba uhulumende weZimbabwe ubenqume ukuthi lamhlanje kube likhefu ukuze uZulu athole ithuba lokuyatshengisela ezitaladeni ekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho. Iningi labantu kuleli dolobho lizihlalele ezindlini, kwada abanye baqhubeka ngemisebenzi yabo ensukwini. UZulu weGwanda uqale ukutshengisela esuka phakathi kwedolobho esiya enkundleni ePhelandaba lapho abuthane khona. Usombabhizimusi waleli dolobho uMnumzana Raymond Mawuba uthi lezi zijeziso sezidala ukudosa omabhizimusi bakwamanye amazwe bengathandi ukuzosebenzela elizweni.
Ungathola-ke umuntu ofuna ukuzoinvesta eZimbabwe lapha kuya kumenza ukuthi khona engayibe umuntu lwana okhululekileyo ukuthi ezwenza ibhizinisi ngapha ngoba uyize zotha khona kulama-sanctions.
Amazwe akhasekelwe ngumnumzana Desmond Kala owesigodini othi lezi zijeziso kumele zesulwe.
Phazamisa kakhulu makhosi entweni yonke nje ethi esiyenza kuyasiphazamisa kakhulu masansi nxa kungengasoka bona izimpilo zethu besingaphila ngcono.
Abanye abaphatheke kulokhu kutshengisela abafana lo nkosazana Treasure Moyo bekusobala ukuthi basemnyameni ngalolu daba.
Wa udaba lwanamhla lungani ibonani ukuza kuba ngcono ezintweni ezijeni eziningi njengokuthi nxa uthathi sifuna ukuya emesini siyawoda impahla uzothwala lokhu akuphumi lokhu kunjani njani kodwa sibonani sesizakuthola kuhle sizichaphele kuhle. Lokuthi engeke kwelinye ilizwe besingane asihambi kuhle kodwa kusho ukuthi sizahamba kuhle emazweni.
Umnumzana Josphat Mzaka ophatheke kwezombusazwe uthi izijeziso zomnotho lezi azilani le ndubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe.
So ungakhayela ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezitredini yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandikwelizwe kabayithembi le hulumende khona ikho bengazobakwanisa babisa imali zabo lapha bazothuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Izakhamizi zeBedbridge lazo zitshengisele ngokufanayo njalo kubikwa lo mbuthano ungenwe ngunobhala jikelelo webandla le-African National Congress Mnumzana Ace Mahashula weSouth Africa kanye leziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibaliswa omnumzana Obed Mpofu lo-Abed Nkoncube. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abed Ncube.
Okwamanje sesilethulela udaba lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eleZimbabwe kungelamgoqo. Ubekhuluma lokhu-ke embuthanweni lapho obekule ngcosana yabasekeli bebandla leZANU-PF abaze kulo umkhosi. Asizweni uMavis Gama isethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abantu baqale ngokuhlabela ingoma yelizwe yalandelwa nge-SADC le-African Union embuthanweni obuse-National Sports Stadium. Umongameli Mnangagwa utshele abemelika ukuba izijeziso lezi seziphazamisa inhlalakahle kaZulu kizo zonke inhlangothi.
This injustice of sanctions on our nation.
Asingeke sakuvumela ukuthi kuqhubekele phambili ukubandlululwa kwelizwe lethu kanye lezomnotho. Sokwanele, mazesulwe lezijeziso khona manje. Konoku ukuthi kuyabekwa imigoqo elikhoni ifakelwe lizwe lethu engabekwa kwabanye abantu akulunganga njalo akumelanga kuvunyelwe ukuba kuqhubekele phambili. Ngalesi sizathu sithi thina sokwanele masisuswe lesijeziso.
This is the basis on which we say enough is enough.
Iningi labantu kabazihluphanga ukuphatheka kulomkhankaso elwa ngabenhlanganiso yeSADC. Umkhokeli wenhlanganiso yamakholwa esiMuslim eZimbabwe, eSupreme Council of the Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Duwa, ubekhona laye emkhosini wanamhla. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela, uMnumzana Victor Mathemadanda, ungcome isinqumo esithethwe yiSadiki ukubasekela.
Ngithi kumele kube njalo loba abantu beZimbabwe bathona ama-sanctions kumele ahambe loba yonke eyithiwa into eZimbabwe.
UMathemadanda uthi zingesulwa kuzawenza benelise ukulwisana lenkohlakalo.
I-corruption is an indication yokuthi into kazimanga kuhle. Nxa into ingakwane ebantwini, i-corruption iyahle ivuke. So ekumele sikwenze first ukuthi silungise indaba yama-sanctions. Ama-sanctions engahamba sesilwa le-corruption.
Kwasekelwa ngumphathintambo ogatsha lwezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo, uNkosikazi Thembiso Nyoni, yena osole kakhulu bonke ababeka uhulumende webandla leZANU-PF umlandu wokucatsha ngodaba lwezijeziso.
Ama-sanctions ayaphila, kodwa ama-sanctions yi-corruption. Kaqala khangele kulabantu abebefuna ukubhadalela abantu babo ngaphandle kwelizwe izimali zabanjwa i-America. I-America yenza imali ngathi.
Umphathintambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uProfessor Mthuli Ncube, laye uthi uvumelana nomongameli welizwe kunkulumo yakhe yokuthi zisuswe ngokushesha lezo zijeziso ezabekelwa iZimbabwe.
Umongameli bemele ukukhulumile sibona ukuthi ama-sanctions kasuswe okwenzela ukuthi sizuze ama-credit lines okwenzela ukuthi khona zisupporte ama-industry yethu, abantu babe lemisebenzi, kube le-job creation. So we need these sanctions to be removed.
Bebekhona labameli bamazwe angezansi lezwekazi le-Afrika abagoqela owe-South Africa, uMnumzana Mphakama Mbete. Omela ilizwe leMalawi kuleli uNkosikazi Annie Khumwenda uthi seziphazamise inhlala kahle kaZulu lezi zijeziso hatshi eZimbabwe kuphela kodwa la kumazwe angomakhelwane okubalisa leMalawi. Isikhulumele enhlanganisweni yeBroad Alliance Against Sanctions enguye njalo omunye wabasungula linhlanganiso uNkosazana Salingoni uthi kuyabajabulisa ukuthi usungenelwe ngabenhlanganiso yeSadic umkhankaso abekade bengawo wokuthi zisuswe izijeziso ezabekelwa eleZimbabwe. Lumkhosi uqale ngokufola abekade bephatheke kiwo besukela endaweni eyetheswa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square ngabebandla leZANU-PF njalo bekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena ofole waze wayafika enkundleni yeNational Sports Stadium. Abaphatheke kulokhu kufola kuqalele endaweni yeRobert Mugabe Square obekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena obekhatshwe ngumphathintambo ogatsha olubona ngezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo olwe-Small and Medium Enterprises Development uNkosikazi Thembiso Nyoni. Abebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bona ngabazihluphanga ukuzaphatheka besithi uZulu weZimbabwe ubayangisile abeZANU-PF ngokungabuyi kulo mkhosi. Abezokholo abaze kulo mkhosi ngabohlangothi lwe-Spostory kanye labeZion Christian Church, abacebisi bakamongameli ngaphansi kwe-Presidential Advisory Council PAC labo bebengekho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba lunye kwele-South Africa. Amalunga ebandla elibusayo le-ANC ndawonye lezizalwane zeZimbabwe, kakhulu abasekeli bebandla leZANU-PF, batshengisele esigodlweni someli weMelika lemahofisini e-European Union ePretoria. Labo bekhuthaza ukuthi kwesule izijeziso zomnotho ezetheswe iZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abedlula kancane ikhulu bafika esigodlweni someli weMelika lese-European Union bengasadlanga nkotshana besithi abasafuni kuzwa ngezijeziso ezetheswe eZimbabwe. Yesikhulumeli sebandla le-ANC uMnumzana Dakota Lehwete uthi lezi jeziso zikugqamukela kulungelo leZimbabwe lokuzibusa.
They must not decide ukuthi badecidele abantu baseZimbabwe. That's why siyaxela ku-America, siyaxela ku-Europa ukuthi please ama-sanction aphele.
UNkosazana Martha Shumba wenhlanganiso we-Coalition Against Sanction in Zimbabwe wethesa izijeziso lezi umlando wokubangela inhlupho eZimbabwe.
To the USA, to the EU and to Britain, ngithi ama-sanctions mawahambe. Thina njengama-individuals We are the ones that are affected.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube.
Ama sanctions asibulala kakhulu ngoba manje sigcina sesibalekela kwamanye ama country. Sifike sifutise songathi siyawahlupa. Kanti lati sokunzima ngale.
Kodwa ke ngcitshi kwezombusazwe umnumzana zenzo moyo ukuthi akusiqiniso ukuthi izijezo zomnotho yizo ezibangela inhlupho zeZimbabwe.
Umkhono weZimbabwe kahle wona awumiswanga ngama sanctions, umiswe ngomumo welizwe, umumo wezepolitiki labantu ababusayo. Up until kuze kufike lesenskathi sokuthi ya izinto sezistable eZimbabwe, yikho lapho abantu abazabuya bezo investa khona.
Ngosenjalo isiphatha amandla zeofisi yeMelika leEuropean Union zemukele ugwalo lwezikhalazo zabe betshengisela laba, kodwa abazange bathande ukuphawula. Kodwa bebetshengisela bona bathi abasoke bathule zize zesulwe izijeziso. Ministry 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Abantu beBotswana kabazange benelise ukutshengisela lamhla besekela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa izinye iziphathamandla zeZimbabwe. Lokhu kungenxa yokuthi impumela yokhetho kulelo lizwe liqhutshwe ngolwesithathu iphethe ukubalwa lamhlanje. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHebron.
Ngemva kokuba umanyano weSADC uvumelane ukuzaba lokutshengisela kokusekela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe, iBotswana ayenelisanga ukulandela amanye amazwe ngenxa yokhetho olukhona elizweni. Abe-ofisini yomeli weZimbabwe eBotswana bathi bekungeke kufezeke ngoba eleBotswana belingela hulumende emalangeni asanda kudlula. Inkokheli yeSADC yavumelana ukuthi kumele amazwe enhlanganiso le afake amafutha emazweni angentshonalanga ngendlela ezithile okufana lokutshengisela ukuze kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa abathile eZimbabwe. Kusenjalo iqula leSADC elikhokhelwa ngudokotela Sibusiso Moyo ebelinanza ukhetho eBotswana lithi lolu khetho kade lukhululekile njalo lungelabuqili.
Umumuzo mbusazwe ngaphambi ngesikhathi langemva kokhetho kade uhlalisekile njalo ulokuthula. Lokhu kuyancomeka. Sibone njalo ukusebenzelana ndawonye phakathi kwamabandla achiyeneyo aphikisanayo bedlelana ngokungenelana imihlangano yokukhankasa kungela kukhuthana.
Kodwa umoyo uthi eleBotswana lingathuthukisa ukufana logwalo lwabavotayo ukuncintisa kwabafazane kukhetho kanye lokuthi amabandla azombusazwe anikezwe imali nguhulumende. Le yimbono njalo ephume ukuqula lenhlanganiso ye-African Union kanye le-Electoral Commission's Forum of SADC Countries, labo abathi ukhetho belukhululekile kodwa kulokuthile okumele kulungisiswe. Ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, yilo elinqobe kukhetho liphumele izihlalo ze-38, kukanti amabandla aphikisayo wona ethethe izihlalo ezilithumi lasitshiyagalolunye, i-19 eziseleyo. Omunye oyisizalwane seBotswana ovote ngolwesithathu, uSindiso Sibanda, uthi uyajabula ngempumela yokhetho.
Yikho sekucelileyo, yikho sekuvoteleyo, yikho sekutholileyo. UPresident Masisi ngumunye njalo ngumuntu okhanya ele focus owazi akufunela ilizwe leBotswana. So sijabulela impumela ezaba khona kweminyaka engu-5 le esesihlalweni sakhe.
Ngokubunjwa kwakhulumende omutsha eBotswana, yena okhangelelwe kuZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Ukusenjalo, abanye basekela umkhankaso wokuzama ukuthi kwesulwe izijeziso zenotho, kodwa abanye bathi ukutshengisela emgwaqweni emazweni akumanyano weSADC akusoze kulungise inhlupho ezibhekane leZimbabwe. UGibbs Duwe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabasekela umkhankaso lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF owake wamela indawo ye-Insiza South edala lephalamende.
Sifuna ukuthi lathi sisenze njengabantu abamnyama, hhayi lokho esikwenziwayo ngamanye amazwe anjeabo-Britain nabo-America. Ngathi kunzima ukuthi siqhubeke siya phambili ngoba beyibo abasipha ubunzima obukhona. Ayitsho ukuthi sesilekile ubusayi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Hapikiso Mohorosi Nare ohlala esabelweni seMatabeleland South.
Le nto azoyishutha abantu bekhaya bona bephiliswa yini. Abantu babe nokho bekhala bethi hayi izijeziso zingasulwa. Awusajeziswa bona abantu bezana, sowujeziswa wonke umuntu osilaphana ekhaya.
Unumzana Mthokozi Sinyoni odabuka eZimbabwe ohlala kule Botswana uthi kahambelani lokukhulunywa unare.
Isizathu senotho asingakhutshwa ngoba umnakabu yathi ulala.
Lawuzi.
Yasezisulu, sizayisula bangazi balungise. Kuse izinto ezifunakalayo bazazi bona ukuthi kufunakalani lokho kuzama ukucatsha nje kuphela ngomukuvika ngomunye.
Kodwa umnumzana Hloniphani Moyo ohlala eNtebe eKwanda South kavumelani laye.
Sokwanele ukuthi abasuswe lezi zijeziso ngoba kahle kahle sokungabe kuthiwa mhlawumbe ezenzela abantu bezani, but at the end of the day uma usubheka usubona ukuthi into elekayisathinti muntu wezani kuphela kodwa sithinta uZulu weZimbabwe jikelele.
Ilizwe leMelika lithi asikafiki isikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso lezi. Umnumzana Matthew Harrington, umsekeli kanobhala ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika, uthi ilizwe leZimbabwe kumele lilandele okufunwa ngele Melika nxa lifuna ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
There's a second category of targeted sanctions, financial sanctions, focused on individuals that have been determined over the years to have played a negative role in the undermining of democratic institutions and processes.
Kulalokho kubizwa ngokuthi izidera okungakasebenzi, okunye njalo izijeziso ezafakelwa abantu abancindezela uZulu. Singafisa sibili ukuthi sibe lobudlelwano obungcono lelizwe leZimbabwe. Siyananzelela ukuthi kukhona okunye osokuguqukile kwele Zimbabwe. Kodwa kuningi okumele kwenzakale nxa befuna sidlelane labo ngendlela ephezulu.
We would welcome a better relationship with Zimbabwe.
Ngesikhathi kubusa umuyi u-Ian Douglas Smith, uhulumende wayelungisa impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuvimba izijeziso zenotho ezazilakho ukubhidliza umnotho welizwe leRhodesia. Unkomo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqakathekise ezokulima ukwenzela ukuvimba umonakalo ongenziwa izijeziso zenotho.
Okufanele ukuthi effort yethu yonke, imali yethu yonke esingabe siyithola ingaba yileyana enza ukuthi abantu baphile, ngoba sesilama-irrigation ukuthi abantu bangafi ngendlala. Sibe sesikhangela futhi ukuthi silama-minerals ethu esingabona ukuthi khona lawo asetshenzwa ngendlela enhle.
Kubikwa ukuthi kulabanye abantu abafakelwa izijeziso lezi abasebenzisa amakampani abanye abantu ukwenzela ukuthi bathenge kumbe bathengise impahla abayifunayo kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ukusenjalo, umanyano we-European Union namhla unikezele eZimbabwe izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola i-$60 million eyokuthuthukisa inhlelo zempilakahle lokunye. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshayele umanyano lo ihlombe ngokuthi usevumele ilizwe ukuthi lithole uncedo ku-European Development Fund. Njalo uthe lokhu ngeyinye indlela yokuqalisa ukususa izijeziso. Kodwa akulicacanga ukuthi lokhu kungabe kusitsho leli inyathelo. Ibandla elibusayo leZANU-PF lisola umanyano lo kanye lelizwe leMelika ngokwethesa inkokheli yalo izijeziso elithi zibangela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngakwelinye icele leMelika lilokhu liveza elithi bufakazi obokuthi eliZimbabwe yilo elizokhela amalahle ekhanda kwezomnotho welizwe, hatshi izijeziso. Ukuhlaziya lezi izehlakalo, sixoxa nomfundisi Angliston Svanda olwela ilungelo loluntu.
Indalo leMelika kalizange lime ukuncedisa entweni zempilakahle, entweni zemfundo, entweni zokuqeda ubuyanga. Bebelokhu befaka izimali ezithe xaxa ukuncedisa i-system. Kodwa-ke akulalizwe eseleke lathuthuka ladivelopha laba yiseloko lasiwa ama-first world countries ngenxa yokunika uphiwa uncedo ama-donation. Siyabonga ama-donation amahle, kodwa ukuthi kuqedwe i-corruption, ubudlwangudlwangu ugwelegwele, bese kuphindwa kususeke lezijeziso zomnotho ezamabhizinisi zithuthuke kahle zingelamgoqo, yikho okuzaqeda uhlupho lweZimbabwe.
Ilizwe leMelika lithi lona inkampani yeMelika yiyo okwakufanele iqhube uhlelo lokwakha, iwine ithenda, kodwa laphiwa inkampani yeSakunda njalo alusaqhutshwanga kuhle lolo hlelo.
Lapho ngibona ngani yikucatshelana ngomunye kwamasela amabili. Uveza sobala ukuthi iMelika layo iyabe ifuna ukudonsela ingubo lapho elele khona ngakuhlangothi layo. Uhulumende weZimbabwe nohulumende weMelika bonke abala kuthembeka kulolu daba. So kusitshengisa sobala ukuthi thina abantu bakhaza sicela sihluphela ngendlovu ezimbili ezilwayo zivanga ukukontrola ukwenza imisebenzi namathuba okwenza ezamabhizinisi. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kuphiwe inkampani yesekunda kulento eziningi ezithiwa kazishandelwanga sikubona kuyinto eyerongo esiyisolayo. Kanti njalo futhi ikampani yeMelika nayo kayinalungeli iMelika layo ukuthi izosibuza ukuthi wayilina njengeZimbabwe linike lowo ithenda lancitsha lowo yikungenela kuma-internal affairs lama-decision making elizwe leZimbabwe. Thina abantu makhaza sicela sigijinyiswa, abanye besithi sizomatsha ngapha sithi ama-sanctions kaphume ukwenzela ukuthi izikhwama zabo zibe ngcono, abanye labo ngapha beMelika labo besigijimisa ngapha ukwenzela ukuthi labo sisebenzele bona. Thina abantu bamakhaza asilali lezinto ezinjalo, kodwa sicela sesihlupheka sihlukuluzwana ngabantu ababanga ama-business opportunities nabantu ababanga ukuthi ngabe bayavuya abanye bathathe izinto zomnotho zethu lezi ezimbiwayo lento njalo. Sifunayo ukuthi sihambe ezibhedlela silatshe sithole isinkwa esichiphileyo, sithole amafutha asala achiphileyo, siphile nje impilo esimpu, yikho thina esikufunayo.
Lo umfundisi Angliston Swanda olwela ilungelo loluntu sixoxela esegweru lamhlanje kuhlelo Woza Friday. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngokuthi nguBri, njalo ucula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda.
Get a production, it's pride. You know,
Upulu moyo wami. Yeah.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetsha isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owe dancehall.
Did to me. Better look what you did to me.
Ibizo lami engisebenzisa esitejini ngoBry, spelling BRY. Lama album awu 6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngo The Way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto eziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje sina elabe ngokuthiwa with Tears of the Sun.
Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah,
ucula ekunale majondeni uBry lapho kule nkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospital, ngafunda iprimary yamejawunda primary school eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona bafuthe eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
Sibonge ke uBry yena obesitshela ngomculo wakhe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, iyalandela i-live talk lapha isixoxa khona ngalo mkhankaso wokufola kwenziwe lamhla elizweni ngusolwa izijeziso zenotho ezethiswa elizwe olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda
apo tinokupa inawu muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.